Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lengali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igcikwane le-coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kubika abogatsha lwezempilakahle abathi akula obulewe yi-COVID-19 izolo. Umkhokheli webandla le-MDCT unkosikazi Thokozani Khuphe usekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abophe ziqine avuselele umnotho welizwe. Kambe ukusetshenziswa kwebizo lokuthi MDC Alliance kukhetho oluzayo kungakusemthethweni na?
Indaba yegama uzokhumbula ukuthi ngo-2017 ubaba uTswangirayo ulontshe lokho abakubiza bethi MDC Alliance.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho abegatsha lwezempilakahle abathi akula ngitsho loyedwa obulewe yi-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalitshumi lanye ababanjwe leli gcikwane. Lokhu kukhuphule inani labaligcikwane leli elizweni laya kunkulungwane ezedlula isikhombisa 7683. Asebebulewe yi-COVID-19 bedlula amakhulu amabili 225. Umkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abophe ziqine abone ukuthi uZulu uyathola ukudla okweneleyo lezinye indingeko. Ukhuphe wethu le lamazwe emkhosini wokunanza iminyaka engamachumi amabili lanye ibandla le-MDC labunjwa. Ngesizwe amazwi akhe ekhuluma emhlanganweni lo wenzelwe esigodlweni sebandla iMorgan Richard Tswangirayi ngomgqibelo. Lawo ngamazwi kankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla le-MDCT. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni othi ibandla leli lingasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance ngoba yilo elavunyelwa ukuthi lizasetshenziswa ngesikhathi leli bandla lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirayi, okungaba kusenza leli nyathelo lihambelane lesinqumo sedale le High Court. Idale le High Court lanquma ukuba uMakhuphe nguye wayemele athathe intambo zombuso ngemva kokubhubha kukamnumzana Tswangirayi. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Phugeni.
La ayibe kumnandi mangabe benethuba lokuthi ubone ividiyo, hayi bajabulile ngempela abantu ukuthi ama kungaphinda kwenza kahle ukuthi impilo zabantu zibe ngcono. Kodwa kungaba kahle ma kungabusa thina siwine nje ama-elections sithathe umbuso impilo zabantu zibe mnandi kube njani.
Daba olusemlonyeni wabaningi ludaba lwebizo lebandla leli elokuthi MDC Alliance. Ungasichazisela ukuthi lina njengebandla lizalisebenza njani leli gama?
Indaba yegama uzokhumbula ukuthi ngo-2017 ubaba uTswangirayo ulontshe lokho abakubiza bethi MDC Alliance. Isivumelane ke sasenza lezinye inhlangano lezi ngezokuthi upresident we-MDCT uzoba nguye upresident we-alliance. i-alliance ngamafithane i-US isebenzisa masibamba ama-elections ukuthi siwabamba ngegama le-alliance ngoba yinto esayiqalayo siqalela wona ama-elections lawo. Into esikhona manje ngeyokuthi ikhodi yathi yona umama ukhuphe nguye obakumele ukuthi mawubabuswangirayi echiya isihlalo umama ukhuphe abe ngiyothathayo. Uzokhumbula ke ukuthi ngo-2018 babuswangirayi eJona hayi bamgcwalela umama ukhuphe bathi lindebele litizidenda ngabuyela emadebele nakula muntu wesindebeleni wangabusa iZimbabwe bamvalela endlini bafuna ukumtshisa njengalokhu ababekwenza ababiza amadizidenti ngomusa wenkosi lalisini izulu indlu yangasalumathi. So indaba le yahamba yangena ekhoti ze yarula ke mhla ka 31 March ikhoti ukuthi hayi into eyenzakayo imbi umama ukhuphe nguye wasakusithi babuthwangirayo. So lokho kuchaza ukuthi umuntu onguye ngupresident we-alliance nguye umama ukhuphe ngoba i-MDCT yiyo uleader ye-alliance yithi esiphetheyo yithi esijoyo ukuthi kuhamba kanjani kwathini kwathini. So sizobona ke masokufikile ukhetho ukuthi siqhubeka ngalo igama lethu lesaliqalayo silungiselela ukhetho noma senza kanjani.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje udaba lokusetshenziswa kwebizo le-MDC Alliance libandla le-MDCT sokudale inkulumo. Abanye besithi kumele leli bandla ele-MDC Alliance lidinge elinye ibizo, kodwa abanye ngabathi kumele liqhubeke lisebenzisa leli bizo. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa, ngasila linye icebo lokuthi singathi sifuna ukuthi sitshintshe igama kathesi sibalekele abantu bezanu omonzora labokomiti labokhophi. Sizasebenzisa lona lelo gama ngezindlela zonke zikhona. I-National Executive Committee bilomhlangano kumalanga amalutshwana apheli adlulileyo yasisithi yona-ke hhayi sizaqhubeka sisebenzisa i-MDC Alliance lanxa sikwazi ukuthi izanu PF ke lalaba abaqanjiweyo bazama ukuthi balidilizelelo bandla. Ikho kuzaba nzima ke ukuthi bona balisebenzise ngoba ligama lethu siyengena kukhetho ngo-2018 silisebenzisa sihambile kuCongress yeGweru ngoMay umnyaka ophelileyo CMDC Alliance. Ikho ke hayi sibalindele sizababona ukuthi bazama ukuthi bayenze njani, kodwa ke kwakathesi ke isinqumo senhlanganiso sithi CMDC Alliance ala CMDC Alliance sikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Manje nxa kuyikuthi bengaphumelela bencintise ngebizo lona lele lithi Alliance, aliboni na ukuthi bekungcono lidinge elinye igama elebandla, kumbe ikhona enye indlela elizayisebenzisa ukuthi lenqabele ukuphambaniseka kwabantu nxa bevota?
Lolo daba olukhulunywa ngomonzora okhuphe labokomiti ukuthi bafuna ukusebenzisa igama lethi MDC Alliance lugama nje oluhlekisayo olusuka lutshengisele obala ukuthi ngabantu abasebenza lebandla lezanu PF, ngoba okokuqala bathi bona i-alliance kayisilo bandla lezombusazwe i-political party, kodwa kwaba kuhlangana kwamabandla amaningi athile hlanganela ukhetho luka-2018. Bese sizibuza ukuthi lawo mabandla ehlanganele ukhetho luka-2018 balawo yini bona njengomonzora labokomiti labokhuphe? Okuliqiniseke ukuthi lawo mabandla kabalawo. So yabe siyi-MDC Alliance ke evela ngapi? Kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa usebenzisana lezanu PF konke kungenzakala, ngoba izanu PF ilenjongo yokuthi idilize ibandla le-MDC, ilenjongo yokuthi idilize umkhokheli walo u-Advocate Nelson Chamisa, kodwa kuyinto ke ezaba nzima.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi ababalisi sebephelelwe ngamacebo okwenza imali zokondla izimuli ngenxa yeholo elilutshwana wokuthi abanye babo sebesenza imisebenzi yokutshekeja. Lokhu kuvezwe isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ezimtha umnumzana Wilson Mangena emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yeWoza kobulawayo ngolwesihlanu. Iphephandaba le-Chronicle lithi uChristopher Luhaya nomkakhe uJacqueline Nitsa abaleshabhini edolobheni le-Victoria Falls babotshiwe ngeviki edluleyo ngemva kokugwaza omunye owayenatha eshabhini yabo bamdonsa amaphambili waze waqaleka. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7. Thina si MDC kaMakhupe, MDC T sesilinde ngamehlo abomvu khetho. Sifuna ukuyina this time singasi MDC T kaMakhupe sibaningabi asikho ba asinginokuzwa nje abantu bengathi bathi akula bantu bazovotela iMDC kaMakhupe. Thina sikhona sibaningi noma nje singaveli sikhuluma ku Studio 7 kodwa sikhona sibaningi sizovotela uMakhupe awini kuthi MDC Alliance. Thina isicelo sethu besicela ukuthi bangasebenzisi igama elithi MDC baqambe linye igama abangalicabanga noma bathi noma yini nje linye igama kodwa baphume kuleli gama lethi MDC. Hayi thina sithina siphelele thina sesilinde nje ukukhethwa ukuthi sivotele uMakhupe awine ekhethweni. Sinyabonga.
Uxolo umsakazi igama ngoyithwa uCosmas Moyo. Hayi ngiyabonga lami ukuthi ngingenele phakathi kwalomsakazi ngoba ngumsakazi esesuthanda kakhulu. Sesiwufaka phezulu sibili ngoba lathi ngapha eGoli silalela neStudio 7 ikho sikhona khona esikhona ukuthola izindaba zonke zasekhaya. Hayi ngiyabonga. Salubonani, salubonani lapho basazi beStudio 7. Ngiyajabula ukuthi mangingena kuhlelo olunjengalolo lolwenu. Ngithanda ukuthi ngincome kakhulu ngomsebenzi nomuhleli elisenzela wona ngoba umsakazi wenu siyawuncoma, siwufaka phezulu, siyawulalela ngemihla ngemihla ngoba yena likwanisa ukuthi lisitshele iqiniso ngazo zonke izikhathi, konke okwenzakalayo, konke okuhambayo, konke okuhuquzelayo, konke okuphaphayo sikuzwa ngani. Siyabonga iqiniso lilikhulumayo ngoba into zonke lisitshela zona yizo izinto esizibona zisenzakala. Because ithi qhubekani lisiya phambili, sizasiloko silixhasa ngazo zonke izikhathi, sinikeza le mbono sasilayo lathi awu inkosi libusise. Ngiyabonga.
Njani linjani zihlobo linjani Studio 7? Ngiyabonga ngomsebenzi wenu olisenzela wona. Mina ngiyamangala ukubana kati yona i-Alliance ikhaliswa yini, yini etshoni bakhalisa namhlanje esokungabahlupha. Kati yena vele okwakuvele kumele ebe ngu-president mubani, kanti ayisuye uThokozane Phuphi. Lokho kokuthi abantu singakhangela ukuthi ilizwe leli sokufana ukuthi libuswe nemihlobo kuzasihlupha, kuzasihlupha abantu benkosi. Kumele sifone ukuthi wonkhona uvele wona iyona i-constitution. Landele imithetho, singalandele imithetho sizabona kusiba ngcono. Yonke into esiyenzayo sizayenza ngomthetho kulokuzenzela nje izinto zethu mahlayana. Ngiyeke ngisiya kulaba kuthiwa yibaphi labo abokudonate igazi laba abantu labahamba berobha abantu. Yebo, ye abantu laba bayadonate igazi behamba berobha abantu bethi bazabafakela izimali bengabafakile, khuluma amanga wodwa. Qede lapha bedonate igazi labantu kambe wehlule kufakela umuntu i-50 bondi engasebenziyo, 50 bondi nje engasebenzi lutho yokuthi umuntu ejuse, ukwehlula ukuthi ufakele yona i-50 bond. Thiwa sure lingahambile isenza so abantu sure. Zamanini ukuphatha kuhle abanye abantu. banaba hamba bedonetha igazi ebantwini banaba becela ukudonetha igazi ngamathosa anzima barobha abantu bethi kongikhona baza banikeza ama-50 pounds bathe besizofike thina lapho ekusoloni eqamba amanga.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7. Siyabonga, siyabonga ihlelo zenu ezinhle kangaka elisinika zona. Basakazi bethu, sijabula kakhulu uma sokuvula amabhoda. Kuthi mhlawumbe kuzoba khona okuvulekayo njengoba enzasi sokuwu-level 1. Siyabonga kakhulu. Bonga kakhulu le ndaba elisinika zona zonke isikhathi. Siyacela abantu izana ukuxolela abantu, izana ukuxolela abantu bantu. Sikhathele ngezana. Nanku isizwe samaNdebele sizama ukuthi khona siphumelele. Umnango wakho uyasicindezela. Ube sobala ukuthi kafuni, uthe kafuni izinkosi kwaye vele ngoba isiko lethu leli phela kufanele izinkosi zibe khona. Hayi ukuthi yena ngoba ufuna kube lezinduna, izinduna eyazi ukuthi khona uyazinika lokhu afuna ukuthi azinike khona. Inkosi phela ayithathi lutho, inkosi iqiniswa ngabantu bayo. So isizwe lethu kufanele sibe nenkosi. Angithi babekhona phela umsilikazi bawukhona kulo bhemula kanti manje kwalulane lokho hayi khona lindaba kufanele ifike phezulu khona le United Nations ngoba siyacindezela nje sicindezela ngibo lawo abantu ayikho into yamaNdebele elungayo siyabulawa ngapha siyashaywa ngapha hayi khona ayikhona buthakazi ayikhona okunje so phela kuyenza abantu abantu abedulewe lapha lezi zungu zethu ziphuma impela zithatha ibhamu kuliyo hayi khona lokho akulunganga lo eqinisa ikhanda phela umnango wakho uthi ye akukho lokho ye ilapha iRepublic. What is Republic? Republic. Yini Republic? Thina siyisizwe sikamthwakazi. Asibo babo. Bangazosibona thina. Ngiyabonga, yabonga hloko zami esidubelo enandi tshobetshomene.
Zalimbonani, zalimbonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Ya, sithanda ukubonga uRamaphosa ngokusivulela ibhoda. Bonga uRamaphosa kakhulu upresident wabantu. Ngoba nguye vele osekhangelile ngabantu. Lo mnanga bavileka yazi lutho, usekuthongweni vileka yazi lutho. Lokuthi usathuleleni nje engavuli laye. Ngoba kuyafana vele mase kuvule iSouth Africa's 100%. Into abantu abayibongelayo vele bebelinde khona abantu ukuthi kuvulwe ngapha. Noti eZimbabwe. Ngale vele abantu kwabandaba ngoba abantu baziphandela bafana lenkuku. Bafana le nabantu bazidingile yonke into abantu bazihluphekile vele basemlilweni wabo nasibongelani uRamaphosa ukhulula abantu nanga kwasilandabala vele kakula nto ayaziyo vele la manje ukuthi ucabangani vele kacabangi lutho ucabangela nje ubona esefuna ukuthi izikolo zivulwe and then ezikolweni lapha akula preparation yokuthi abantwana bevikelwe njani benzwe njani ezikolweni ubone yalokubhadala amatiacher ayiwo afundisa abantwana avula abantu abethu ingqondo yalokubhadala amanesi ayiwo aphethe impilo zabantu akula nto ayicabanga vela kulanto ayaziyo thina into esiyibongayo nje kuphela ukuthi uRamaphosa avulele abantu ibhoda ngoba yena vele ukuthola umamela umnanga kwafana lokufana lokumamela ingwani ingane maybe ene 2 years ngoba vele kuyafana ukuthi umntwana akazi into vele kulanto ayaziyo lo ucabanga ukutshontsha nje ukusela le corruption yekusaya ekhanda lakhe wogugu labokhulu bezanupf la akuyikho into ayicabangayo manje bayehlulwa ukuthi abantwana bebavikele njani ku-corona vele i-corona eZimbabwe ngeke isaphela sekuyindlela yokuhlukunyezwa abantu ngayo abantu bayahlupheka nthile amazwe wonke azovulwa eleZimbabwe liyasala lilodwa ngeke lisavula vele.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ukubhubha kukamahluli wedale elimqoka eleSupreme unkosikazi Ruth Bader Ginsburg sokudale inkulumo kulandela ukuchutshisa kukamongameli Trump ukuthi lolu daba lukamongameli Trump ukuthi kudingwe ozathatha isikhundla lesi ngesiphangiphangi. Kulabahluli bedale leSupreme eleMelika abayithobamu nomunye abane bengabakhethwa bengabebandla lamademocrats kuthi abahlanu ngabebandla lamarepublicans. UTrump olilunga lebandla lamarepublicans uthi kumele kukhethwe omunye umahluli lanxa ngesikhathi sombuso kamnumzana Barack Obama ibandla lamarepublicans lalithe akumelanga umongameli akhethe umahluli weSupreme Court ngomnyaka wokhetho njengawonalo. Kumele umahluli akhethwe ngumongameli asekelwe ngamalunga edale le Senate lele House. Kudale le Senate eliyilo elilamalunga amaningi ama Republicans. Kulamalunga amabili nje kuphela awebandla lama Republicans asetheka wasoze asekele ukukhethwa kokamahluli. Kungaba labanye ababili akusoze kukhethwe umahluli oyabe ekhethwe nguTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, othi umuyi uGinsberg waphathisa kakhulu ekulweleni ilungelo labesifazane.
Ube ngumama owaqala izinto zomthetho zokuvikela abantu uselesikhathi eside ekhona lapho. Ungakhangela even engakafiki eSupreme Court nxa usizwa indlela abesebenza ngayo labantu ukuthi nxa engakuvikela emthethweni endabeni yakho uphumelele kumbe kawuphumelelanga, ube ngakulahli, ubehlala lawe. Ngimangaliswe kakhulu ngomunye ubaba obekhuluma ngomama lo Tom Ginsberg, and ngizakhuluma ngakho ngoba angizake ngibuzwe umuntu okwenza lokho. Uthi ubaba lo wabhujelwa ngumkakhe, wathi eqeda ukubhujelwa ngumkakhe wathi yathatha i-social security benefits okufanana le-pension nje kwamanye amazwe. Wathi hayi, umthetho we-America uthi khona ubaba nguye otshiyela umkakhe ama-benefits, hayi indoda layithatha ama-benefits abomama. Ubaba lwana umama uGinsberg wamlwela waze wayithutsha indaba yakhe. Ubaba lwana wayithola imali yomkakhe. Uthe esuka lapho wahlala lo mama lwana beloku bejayelene beqoxa, waze wamchadisa ubaba lwana esechada lo mama wamthathayo ngemva kokufela kokuqala, waze wabuya wayichadisa labantwana bakababa lwana. So kutshengisa ukuthi ungumuntu obelwela abantu engalweli ukuthi ngifuna ukuthi ngenze imali ngawe. Ubelwela abantu because ube sibona isizathu sokulwela leyo ndaba. Siyakwazi ukuthi endaweni zabomama khona ngale Supreme Court namhla, nxa esengasekho yena nje, hayi obaba labanye omama, bakhona abanye omama base-Supreme Court abafuna abakhona ngale la omunye onjengalo abafuna ukumfaka kathesi. Olwela obaba ongalwela omama. Omama balahlekelwe kakhulu ngokuhamba kukaGinsberg ngoba izinto zonke ezinjenge-affirmative action ezincede abantu abamnyama lapha e-America, i-Obama ke ebinceda kakhulu abantu abaswelayo labantu abamnyama bonke nje. Kwesinye isikhathi lamakhiwa lawa abanye abathola kwe-Obama ke bayenza ngani kuthiwa tonight sort of abantu abamnyama esibenefitha ku-Obama ke bebenefitha bethule. Incede abantu abaningi kakhulu. Umama lonxa engasekho nje e-Supreme Court kutsho ukuthi izinto zona lezo kazisavikelekanga, yikho ukwesaba kwabantu okukhulu esilabo.
Umongameli Trump ukhanya ejahile ukuthi adinge ozangena esikhundleni sakhe umama lo. Ubona ungani uzaphumelela yini imizamo yakhe njengoba kukhanya ama-Democrats besithi akumelanga ajahe ukuthi isikhundla lesi sithathwe ngomunye?
Yeah, uTrump. Ungambuzisisa kuhle namhla ukuthi kungani ujahile wona Trump ufuna ukufaka ukuthi ufake umuntu ozangena endaweni kaGinsberg. UTrump uzicabangela yena ama-election akhe ukuthi njobe ngumuntu othena i-election is rigged, i-election eyikayenziwa ngakuhle. Mhla engathe esephiki election ukuthi election kayenziwa ngakuhle, ufuna ukuthi ngenxa ukuthi decision yenziwa i-Supreme Court, i-Supreme Court itholakale i-Supreme Court esupporta ama-Republicans iparty yakhe. Okunye futhi akujahileyo, uyakhangela la umumo olandelayo after i-election ukuthi yena kungenzakala ukuthi awine adle uBiden, but i-Senate uyabe ngaselayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni sedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State.
Odiala BOP ingoma isidubela ke uhlelo lothulo lamhlanje. Singakagqibi uhlelo lamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC uNkosikazi Thokozani Khuphe usekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abophe ziqine avuselele umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.